eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesibili mhla ka 13 Nhlangula 2023 ngokepstube. Endabeni zethu lamhlanje.
MP abhadale 1000 US. Isukaphi imali enengekanga? Because iZimbabwe ayinama industry. IZimbabwe industry ikhona ngekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i 20,000 US dollar for presidential head? And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphandle.
Amalunga edale lephalamende abebandla eliphikisayo le-CCC athi leli dale kumele liphange ukuhluzisisa udaba lokwehliswa kwembadalo ekhangelelwe ukhitshwayo ngabafisa ukuncintisa ukhetho oluzayo.
Namhla sikhona lapha egwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo.
ELeZimbabwe limanyene lamanye amazwe namhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elitshiswa lilanga ese-albinism olo World Albinism Day. Wayengumongameli wakwelemelika uMnumzana Donald Trump wethiswa amacala afika phose angamachumi amane 37 ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amalunga edale lephalamende abebandla eliphikisayo le-CCC athi leli dale kumele liphange ukuhluzisisa ugwalo olulotshwe yikomiti ye-Parliamentary Legal Committee olukhuthaza ukwehliswa kwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe oluzaqhutshwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho ukuza nesikhathi amabandla aphikisayo esithi inhlawulo yabafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu lwelizwe inengi kakhulu, ngakho-ke ayisoze yeneliswe ngabaningi phansi kwesinqumo esesithathwa instrument 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola emelika 20,000. Kuthi labo abafisa ukuba ngamalunga edale lephalamende bazamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola emelika 1,000 US dollars. Inkuthazo kabithi le igcizelwe ngummeli wangecentral kuleli dale uMnumzana Daniel Molokeli, yena othi imali le iphezulu kakhulu.
Namuhla kudale lasephalamende eZimbabwe omhlonitshwa uTendai Biti Harare East uyenze lokho okuthiwa yi-point of national interest ecela ukuthini iParliament of Zimbabwe ikhangele udaba impumela evela e-constitutional court esingathi sahlulela se-constitutional court esenzakale ngolwesihlanu lapho i-constitutional court yaseZimbabwe ithe yona lokho kade kucelwa iZimbabwe Electoral Commission kulabo abafisa ukukhankasa esingathi ngesilungu ama-candidates kumele babhadale izimali.
Lokhu kusekelwe ngummeli weBinga North edale ePhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda esithi imali le yenza kube lobandlululo kwezombusazwe.
Ukuthi iParliamentary Legal Committee ihlezi izolo siyayazi impumela yabo kodwa sikayikhiphi ngenxa yokuthi safuna ukuthi ibuye izokhitshwa ke phakathi kwedale leParliament bese kusiba ke isikhathi sokubana abameli babantu abangameli abalemali kuphela kodwa abamela umuntu wonke bayenze ukuthi umthetho lwana ube umthetho obamba umuntu wonke.
Kodwa umphathi ntambo wezomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi limali izakwenza ukuba abantu abafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abazimiseleyo ngokupheleleyo.
I think by now they've sorted it out. What transpired was very simple. When the statutory instrument was issued, the normal procedure is it becomes operational. But Parliament, through the Parliamentary Legal Committee, must sit and look at it to scrutinize whether it's constitutional, it complies with our laws. But before they did that, somebody went to court So, counsel to parliament, our lawyers for parliament, as well as they indicated that, in fact, parliament indicated that they can't proceed because the matter is before the court.
The parliament is going to see the local. Ngomthetho iParliament isebenzisa iParliamentary Legal Committee kumele ikhangele ukuba lokhu kusemthethweni na. Bengakenzi lokhu omunye umuntu waya edale lomthethondaba. Bebemise ukuba udaba lolu belisemthethwandaba ukutsho uziyambi ziyambi. Kodwa umnumzana Herbert Jamuka ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli phansi kwebandla le-People's Unity Party PAP uthi linhlawulo izakwenza ezombuzazwe zifinyelelwe ngabale mali kuphela.
MP abhadale 1,000 US. Isukaphi imali enenge kangaka? Because iZimbabwe ayinama industry. IZimbabwe industry ikhona ngekuthengisa i-airtime, yekuthengisa imbida, yekufuya inkukhu. So isukaphi i-$20,000 for presidential head? And i-constitution yelizwe lethu ayivumeli ukuthi ama-opposition afandwe namanye ama-organizations angaphandle.
Lokhu kuza ngesikhathi umthethondaba we-constitutional court unikeze idayi lephalamende umhlaka 16 Nhlangula ukuba lihluzisise udaba lwenhlawulo le ekhanya ingasoze yeneliswe ngabaningi abanesifiso sokuncintisa kukhetho lwalo nyaka lokudinga amakhansila amalunga edayi lephalamende lomongameli welizwe. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umnumzana Divine Hobe ofuna ukuncintisa kukhetho waphanika udaba lolu emthethwandaba esithi imali leyi iningi kakhulu. Idale lephalamende likhangelele ukupha umbono walo ngemva kokuba ugwalo lwe-PLC committee solubekwe phambi kwedale ukuba litsho ukuba imali lezi zehlise na loba hatshi. Ukhetho lweZimbabwe lukhangele ukwenziwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Amabandla onke aseqalile ukukhankasela ukudinga usekelo. Ngimele Intshitho 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
LeZimbabwe limanyane lamanye amazwe namuhla kunanzwa usuku lwabantu abaphila lesimo sejwabu elithiswa lilanga ese-albinism ele-World Albinism Day. Abaphila lesimo lesi bakhala ngenhlupho ababhekane lazo ezibalisa umkhuhlane wemvukuzane lokubandlululwa ngumphakathi, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kulenhlanganiso ezithile eziphathisa abantu abale-albinism elizweni abaphuma emulini eziswelayo ngokubapha usizo lwamafutha okuvikela ijwabu labo ekuthisweni lilanga okugcina kubangela umkhuhlane wemvukuzane. Iningi labo kuyadingeka njalo ukuthi bathole amangilazi ngoba bevame ukuhlaselwa imikhuhlane njalo yamehlo. Unkosazana Sharon Gumbi ophila le-albinism ongumqondisi we-Princess Safety Center Foundation eluveve kobulawayo uchasisa abakwenzileyo ukunanza ilanga le-albinism day.
Namhla sikhona lapha eGwabalanda sibuthene singabantu abaphila lesikhumba se-albinism. Ngakho ke siyanikeza amafutha namhla i-sunscreen lotion for free kungela mbadalo. I-sunscreen lotion le iprovide kithi inkampani okuthiwa yi-Zimplats. Zimplats sinikile lathi mahara. Ngakho siyanikeza namuhla wonke umuntu ophila le-albinism for free.
Unkosazana Yolanda Mpofu olomntwana ophila le-albinism uthi ingane yakhe iyabandlululwa.
Hayi, anganakumswanana kahle nje ukuthi babe sithi hey mntwana lo ngundofa, he walala la kondofa. So vele nje kwaba lo nganitha hayi, so umuntu vele ungceda ngisisi wami vele, even lo muntu bengimzelelayo vele wahle wangasacaci. So vele umntwana wahle waba ngumntwana kagugu ngincediswa ngisisi wami isikhathi esiningi niyobe ngincedela ngamafutha nala afunakalayo ngokuthenga njani angabi lezilonda. So khathi singiyathaba nje ngiba nithe ngibona vele yami kugroupu nje befakile ukuthi sesilo hlelo abangasincedisa ngalo. Hayi, nami ngithabile ngathi wona ngifike, hayi sengibonile sibili ukuthi hayi ngathi abantu laba ngabantu abamukelelwe abakhangelelwa kahle ngabanye abantu.
Unkosikazi Caroline Gwinda oleminyaka engu-41 ubonga isipho samakha avikela ukutshiswa lilanga phecelezi i-sunscreen.
Amafutha lawa mbengivele ngiwathola, so ayasinceda like for ilanga nxa
ilanga lichisa to prevent i-sun ukuthi singabanjwa yi-cancer kuyasinceda ngoba ilanga nxa lichisa kakhulu singagcoba i-sunscreen ukuba ngcono ngoba wona ngwawo amafutha lawo they are very expensive so masiwathola so kuyasisiza ayathiyana cause nindawo athola ama-$10 $15 kusiya ngama-SPF cause kulama-SPF 10 SPF 30 SPF 50 so the higher the SPF yikho akusiza ngayo and higher the SPF the more expensive.
Unkosikazi Mary Ndiweni wase Harrisville othole amafutha uthi isimo se-albinism alaso sizadala imvukuzane yesikhumba
yimi ngama balabala embaleni lasengalweni lasentanyeni bathi khona it's caused by the UV light ngibese ngahamba emadokoteleni bathatha wonke ama tests but it's going to lead into skin cancer nxa sekuphume kakhulu kubuhlungu akulumi but kubuhlungu iskin siba buhlungu sibili I would normally guess I need something very soft. So that is, I was just using Vaseline. I've tried all amafutha kwangehlula. Ngiyathaba sengifuna ukuya ngeke ngcontinue ngayo na le. I've been looking searching for this for a long time. So ntengubona ku group ngathi no matter ngikhatshana ngizafika kuphela.
Inani labantu abaphila le albinism eZimbabwe lizinkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa 70,000 kuthi emhlabeni jikelele oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezilichumi lasikhombisa 1 in 17,000 elalesi simo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abaphila le-albinism bacela ukuba imuli zingabandlululi abantwana ikakhulu abazalwa belalesi simo kodwa babasize ezimulini ngokubatholisa impahla ezibavikela elangeni ezinjengengwani, amangilazi, amafutha okugcoba ama-sunscreen njalo bengabavimbi ukuya esikolo. Nyaka usuku olwe World Albinism Day luhamba phansi kwendikimba ethi Inclusion in Strength. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo eluveve ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulesizalwane seZimbabwe esimiswe emthethwandaba kwele South Africa namuhla ngecala lokuncedisa ukubaleka ejele komdlwenguli lombulali owaziwa kakhulu kwele South Africa uThabo Bester kubika uThuso Khumalo.
Eveza owezimbabwe lo emthethwandaba kamanje Bloemfontein esabelweni seFree State umtshutshisi uthe wetheswa icala lokuncedisa uThabo Bester ukubaleka ejele. Umthethwandaba uzwe ukuthi uZanda Moyo oleminyaka engamashumi amathathu lanye 31 wadala amacala amane ekubalekeni kukaBester ejele. Isikhulume seviyo labathutshise esabelweni seFree State, i-National Prosecuting Authority, umnumzana Peladi Shuping, uchazele abezindaba ngamacala abhekane lomoyo.
Well, at the moment he is facing 4 charges.
Wetheswa icala lobuqili elokuncedisa isibotshwa ukubaleka ijele elokugcina isibotshwa lelokubamba isidumbu ngendlela engekho emthethweni.
And the last one assisting an inmate to escape from lawful custody.
Obona ukuqoqo wenhlelo zehlanganiso yesisonke People's Forum efuna ukuxotshwe abaselizweni ngokungekho emthethweni umnumzana Freeman Bengu uthe yikho abahlala bekutsho ukuthi bunengi ubugangi obudalwa ngabantu bokuza.
Indaba yama foreigners, illegal foreigners especially in South Africa commit a crime. Hayi lezi zinto sesizijwayele thina sesiyabheka nje siyazi ukuthi you know most of ama crimes ama gruesome la South African into singakaze sizibone. Sizibona from ama illegal foreigners. Ama Zimbabweans aku number 1. And unfortunately khona nalo ama Zimbabweans alright but then asayiboni kanjalo thina sesibona ukuthi wonke ama Zimbabwean mawuze la South Africa azowenza crime azokhomitha anyway indlela ukuthi bangenza imali ngayo.
Loba kungakaziwa ukuthi umoyo ulecala kumbe hatshi izalwane zeZimbabwe sezisole kakhulu labo abafika kuleli baqale kudala amacala. Isizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla sebandla lePAM umnumzana Cosmas Ncube uthi lokhu yikho okwenza bonke abeZimbabwe babonakale njengezigangi.
Siyaxwayisa kakhulu abantwana labafowethu bonke nje abakwamthwakazi ukuthi bengazitholi sebethinteka endaweni eziningi ezingcolisa ibizo likamthwakazi ezingcolisa ubuntu bethu ibuchapha babantu bakithi sitholi sesingenele endaweni eziningi abanye abantu abakwazi ukucabanga bathi ubugangi lobugebengu obenziwa ngabantu bakithi siyisigebenga sonke
uThabo Bester wagwetshelwa udilika jele ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula abesifazana ababili wabulala oyedwa waziwa ngokuthi iFacebook rapist njengoba abesifazane laba labanye azama ukubadlwengula lokubabulala wayebakhombisa enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook ngesikhathi baleka ejele emangawung esabelweni seFree State Wachiya chise isidumbu eselini lakhe okwenza iziphathamandla zakholwa ukuthi uzibulele ngokuzichisa. Kodwa ke kugcine kuvela ukuthi uBester okukhanya ubele izimali eziningi ufumbathise abantu abaningi kakhulu okwenza kwabalula ukuthi eyisibotshwa alethelwe isidumbu eselini lakhe asichise aphume ahambe. Intombi yakhe ongudokotela uNandipha Magudumana Wetheswa icala lokudlala indima enkulu ekuqoqeni lokuletha isidumbu esachiswayo. Abomthetho bacina befumana ukuthi isidumbu esachiswayo ngesikamnumzana Kahleko Bereng Mpolo yena olemuli esisidla amahabulo isithi waqala wabulawa laye ukuze isidumbu sakhe siyechiswa ejele. UBester lentombi yakhe baze bayabanjwa sebese Tanzania osekwenze kwabotho abantu abaphose bafike ichumi. Abathinteka ekufohleni kwakhe kukoqela lo weZimbabwe no. Umoyo utshela umthethwandaba ukuthi uzakhuluma lemuli yakhe ngodaba lokudinga igqwetha elizamela kule cala. Umantshi uthembisile ukuthi nxa ezephenduka ukuvela emthethwandaba kuzabe sekulomtoliki wesindebele. Melisuru 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Sizwe ezwela kwamanye amazwe owayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump wethiswa amacala afika phose ama-437 ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba eFlorida namuhla. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba wethiswa amacala okuphatha ongekho emthethweni amaphepha kahulumende ayimfihlo esesukile esikhundleni sikamongameli. Amaphepha la akuqela aveza ukusetshenziswa kwezikhali zenyuklia kanye lokuhlasela ele-Iran lokunye. Wethiswa njalo lamacala okuqamba amanga kulandela ukwala kwakhe ukuba kulamaphepha ayimfihlo emzini wakhe. UTrump wahambisa amanye amaphepha engakayithiswa amacala la emapholiseni ensitha i-FBI ukhangelwe ukuba uzaphika amacala awethiswayo. Ubotshwa kwakhe sokuzondise abalandeli bakhe abathi ubotshelwa ukuthi ufisa ukuncintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abakubandla lamademokrasi labanye bathi uTrump ugangile ngakho ke kumele abotshwe. Uzehlaziye udaba lolu sixoxe lomfundisi Rafael Mthombeni ohlala eDallas, Texas.
Sekufikile sibili ukuthi kusesiya sibili ukuthi ayethonisiswa. Lokho besingathi siwumelele kodwa singakwazi ukuthi kuzani.
Kuyini okwenza utsho njalo?
Ukuthi ngitsho njalo ukuthi kwabonakala khona laphana nxa abomthetho laba be-FBI bemhlasela laphana eMenoloka bethola amaphepha lana afihlakeleyo. Kwahle kwakhanya ukuthi hayi lapha kuzaba necala.
Abakubandla lama-Republicans bathi ukubotshwa kwakhe kungani akuhambi kahle. Bathi kungazani ke umongameli Joseph Biden wenza lokho senzela ukuthi anqobe ukhetho oluzayo. Kungakho njalo.
Hayi silo qiniso lonelo. Angikholwa ukuthi liqiniso lelo. Bayavala nje into abayibonayo labo ukuthi iphambaniseke. Ungalalela kuhle nxa bekhuluma lo ndoda uba. Ukhuluma into sibili esegcekeni ukuthi akukho lokho ungathi uthiwa khona uTrump ufuna ukuvandezelwa ukuthi mhlawumbe angabe wini ukhetho kumbathini. Kulicala elisegcekeni nje elibonakalayo ukuthi amaphepha lana ube ngafanelanga ukuthi abe lawo emzini wakhe.
Bekungele yini enye indlela engenziwa njengoba ubaba lo wayengumongameli welizwe ukuthi kuphela kupholiswe kulaba bama-Republicans abacabangela ukuthi kwenziwa ngabomo lokho?
Nxa kungenziwa njalo kuyabe sokufitha ukuthi phela umthetho awusekho elizwe ngoba kungenziwa ukuthi khona kupholiswe into eqinileyo esegcekeni. kubonakalayo ngoba bamzama izikhathi eziningi ukuthi bambalele bamtshele bamncenge ukuthi kawalethe amaphepha lana kazanga kwese khona so okunye obeza kwenza kuyini ngaphandle kokuthi basebenzise umthetho njengomthetho njengakhona lokhu mina ngokubona kwami ngibona ngathi akusizi ukuthi kwenziwe ngathi kuphoziswa ama-Republicans endaweni okufanele ukuthi ikhangelwe njengento elidala
ye kodwa ubona njani udaba lolu luyaphela njani njengoba esethuswa amacala wonke lawo
udaba lolu luzaphela kodwa ke luzathatha isikhathanyanyana ngoba bazazama ukuthi lodonsa inyawo lungaze lohamba masinya bona ama-Republicans lama-lawyers akhe uTrump ukwenzela ukuthi nxa ewinile uba ngu-president anisebuye gqoka futhi isibhoko lesiyane sokuthi ekhanda lakhe esokuthi asathonisiswa kodwa-ke nxa eluzile luzaqhubekela phambili luzamngenisa enkantolo lo
umfundisi Rafael Mthombeni sizalwane sezimbabwe esihlala eDallas Texas kunapha eMelika abantu emaphandleni bathi bathwele nzima ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe bathi kayisathengi lutho imali yakwaleZimbabwe. Uyakhala unkosikazi Nokuthula Adonsi ohlala esigabeni seAvoka eInsiza ngesikhathi idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilijumi lantathu 13,000 Zimbabwe dollars emkambo wensita namuhla.
Sekusebenza njerabisi lapho ikhona yileli isebenzayo sakuqhubeki avele nje ukuphila kwakhona yilokhwana kokuthi nje ngingathi ukuthi sekusingazi uhamba khona le makhaya siyo laba ababilileyo sithona lathi ababilileyo kungathola nje kuyimali uthenge ukudla kuphela vele sebenzela ukudla khona kulezi nsuku
kuthi abasakwazi abakwenzayo eZimbabwe
yadura okusirat vele zikhwela deli namuhla uyahambe uyosenya uluthe sathola kwenye-price and bokungani ama-price aphela kakhulu nentengo ye-r t g s kumbe i-bol but akusasani akusenzalo but esizini yeli esinto sezidura kakhulu esibili ngoba i-cooking oil layo sibemayisalangeni kungesishike kuma-$5 something vele into sezidura lokuzayo bengibuza nje omunye eshopi lakanjani ukuthi ngithenge nge-r t g s lampela isoko nanxa ukuthi ngithenga nge-r t g s i-5 k dizaba-98,000 ukuthi santi ithenge i-5 k d yebhuku i-10 k d yebhuku manje
lokhu kusekelwa ngumnumzana Jeffrey Juma ohlala ejimila etsholojo
into engikhuluma ngayo ngomomo nje esiphakathi kwawo kalokhu idola lezimbabwe nje lisiwa kangaka akusaziwa lokuthi abantu bazaphila kanjani futhi wesindaba le tsholotsho esihlezi kiyo ibhondi vele kalikaze lisebenzi hhayi abantu sithwele nzima abantu sithwele nzima abantu siyehluleka lokuthi vele siyakwenzani isinkwa sikhwelile isinkwa isiyi-15,000 bhondi RTGS abantu babelimileyo ukuzimbambayela khonokho yikho nje abantu bavuka benatha ngokutiya abanye abalapho kodwa ongelakho-ke kumdedanela esinkweni esivele singekho ludubo siyiloluvele esiphakathi kwalo lokuyafanana nje lokuthi nje ugqokise umuntu isaka umbophe efesafoketha yiko kwenzakala la
yisakamuzi esihlala emzilikazi ward etsholojo umnumzana Alex Mlotshwa uwatshelwa ngumuzi uthi bazama ukuziphilisa loba bebhekane lohlupho lokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lokwakha izindlu ezintsha
hhayi asilahlupho olunjani uhlupho esilalo kuphela yilolono lolu olwasivelelayo ukuthelwa ngumuzi ludubo olwezincwadi zabantwana amasetifiketi izincwadi zonke ezaphelela ezindlini lezakhiwo lokuthi siyakhe izakhiwo yindawo kade ngethi ngathiwa siyaxhaswa khona sicela ukuthi sixhaswe khona hhayi okokuthenga siyathenga njengokuba vele siyathenga kuphela izinto ziyakhwela ziyehle zikhwele ziyehle zikhwele ziyehle zikhwele ziyehle siyathenga ma siyabe kukhona siyabe sikudobhile siyathenga kuye emva kwesikhathi futhi sithole sithenge
kukhangelelwe ukuba idola leZimbabwe liza kuwa ngamandla ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Abajaba lamabhizinesi atshiyeneyo bathi amabhizinesi abo alakho ukubhidlika ngenxa yedola leZimbabwe eliwa isisindo suku zonke. Kubika uTobias Mdzingwa.
Umunye wabatsha abakhulume lomsakazo weStudio 7 uWinnie Moyo uthi ziyanda indubo zabo ngenxa yokuwa kwesisindo sedola leZimbabwe.
Ibhizinisi lami liyaxega, liyaxega ngenxa kwe-environment yethu esiyiyo. Kodwa mina ngilendlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo. Ngisebenzisa imali esiyibiza yona ukuthi yi-forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode staff sami kumbe ngithengise lama-customer ami ngoba kusho ukuthi lamalanga ngiyabe ngitshintsha ama-price.
Omunye njalo osakhulayo uNdumiso Sibanda uthi bafisa ukuthi eleZimbabwe lisebenzise imali yakwelemelika.
Kuqakathekile ukuthi abantu abatsha amabhizinesi asakhulayo asebenzise imali engingathi ngesilungu estable ukuze babone ukukhula kwe-business labo ngoba kungasetshenziswa izintola. Inkinga ekhona ukuthi i-rate yehla yenyuke imihla namalanga, so kusuka kube nzima ukuthi noma kubonakale i-profit or kubonakale inqubo ye-business. So kusetshenziswa kwe-US dollar mbongani kungaba ngcono because kugarantiya i-stability.
Inkokheli yabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party, uMudenda Chilumbo, uthi ibandla elibusayele ZANU-PF yilo elibisela muva abasakhulayo abakumabhizimusi.
I-economy yeZimbabwe, i-economy elizwa imanga kuhle, yabulawa yiZANU-PF, akula business ehamba kuhle. Bonke abantu they are hustling, even the formal sector is hustling. Akusela informal sector because the formal sector is now the informal. So tina esingakwenza khona apha ikwenza i-political action abantu labaphuma embusweni ngokuphangisa.
U-Eric Gono okuhlangothi lwabatsha kubandla le-Citizens Coalition for Change ulombono ofanayo.
Kuyazivezela sobala ukuthi uyehluleka ukhulumende ende abantwana beZimbabwe sebedubeke kakhulu ngenxa yabantu abazinika imisebenzi abangayigwalisiyo. Kulusizi kakhulu ukuthi basebenza ngokuzikhandla abasakhulayo kodwa imisebenzi yabo ibisele emuva namasela.
Kodwa u-Addington Mpofu unobhala obona ngokukhitshwa kwemibiko kuhlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF kobulawayo uyawalandula amazwi kaGono loChilumbo.
Akusinto entsha, every time nxa siya kuma-elections the Americans or ama-westerns they always do that. Siyabona bezama ukusabhotaja izinto zethu, beqalisa nge-currency, bebuye entweni zamagetsi, bebuye nge-social media, bekhiphe besebenzise i-news zaphandle kwelizwe ukukhuluma into zabo ezingamanga. But ngithanda ukuthi these are just temporary economic hiccups okuzalungiswa yi-government elidwa ngubaba uMnangagwa.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya, uthi ilizwe lifuna abakhokheli abazingcono ngezomnotho ovulekileyo, i-free market ngesilungu.
Ukuxegaxega komthombo weZimbabwe ngempela kuphazamisa osobhizimisi kukakhulu abontanga ngoba yasilelwa izimali zangaphandle njalo abanandlela zokuzuza izikweleti emabhenki. Ngakho-ke kusobala ukuthi badinge eminye imithombo yemali ngaphandle kwelizwe, njalo nxa bethenga izimpahla kabenze ilima lokuhlanganisa izikhwama ukuze izinto zabo zingaduli. Ukubhidlika komnotho sokufuna uhulumende omutsha, kodwa kungazuzwa nje abantu abazingcono ngezomnotho ovulekileyo esithi ngekhona ngesikhiwa i-free market, hatshi kungalungiseka.
Liwa isisindo ngamandla idola leZimbabwe ngesikhathi ibhanga elikhulu lelizwe lizama ngamandla wonke ukuhlela indlela yokusetshenziswa okusemthethweni kwemali yakuleli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mdzingwa.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, kodwa singangaphuma enkundleni likhumbule i-Live Talk. Siqhubeka ngodaba lwembadalo okumele ikhokhwe ngabafisa ukuncintisa ukhetho oluzayo. Ngimi-ke lapha uMthembu Steba uKips Dube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.